Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Jonga Kandemiri obesipha indaba zolimi lwesishona. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhla ziku 27 Mfandula 2022. Ngiyaxolisa bakwethu namhlanje ngolwesithathu mhla ziku 28 Mfandula 2022. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, eZimbabwe selikhethe uhlangothi lokusekela eRussia empini yeUkraine ngokuthumela amalunga edale lePhalamende amane akhokhelwa ngusomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda.
Sizelapha ngeRussia, si-invitwa iRussia ili-30th Duma, and okukhona ukuthi lama-programs amaningi ayehlukeneyo esiwenzayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elisungula ngokusemthethweni lamuhla ekuseni ugwalo olumumethe imicijo eyisikhombisa echasisa indlela okufanele imithetho yokhetho ihlelwe ngayo.
Constitution ilungile kakhulu, kodwa nje umthetho kuhambane ngezokhetho electoral act kulokunye okungahambiyo kuhle, njalo akuhambelani nalokho khona kwe-constitution, lokho esingathi alignment.
Zikhathazeke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngohlelo logatsha lwemisebenzi luhambisana leziphathamandla ezibona ngokungena kwabantu elizweni eziphakathi kohlelo lokungena zihlolisisa abasebenza ezitolo lendaweni zokudlela lapho okugcwele khona abeZimbabwe.
Ma betholwa kumele bangakhahlanyezwa ngenxa yokuthi abakarenewi ngoba kune-extension. Abantu abaningi basazama ukurenewa kodwa lokhu akutsho ukuthi kumele kube ukuthi seku-expire.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EZimbabwe selikhethe uhlangothi lokusekela eRussia empini leUkraine ngokuthumela amalunga edale lePhalamende amane akhokhelwa ngusomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda. Umudenda uphiwe ithuba lokukhuluma phambi kwedale lePhalamende lakweRussia elithiwa iDuma ngolesibili, lapho akhulume khona umnumzana Mudenda esithi eZimbabwe liyameseka umongameli Putin kumpi yakhe lele Ukraine. Umudenda utshelele lidale ukuthi limpi ilungile ngoba iqeda ubungozi obubangelwa ngumanyano weNATO. Iqula ledale lePhalamende leli elikwele Russia libalisa umnumzana Godfrey Dube, ilunga lebandla le-CCC emela iwange West edale lePhalamende. Uxoxe lo Gainer Gumede Saidi weStudio 7 oqala ngokuchasisa ukuthi benzani khona le kwele Russia.
Silapha eRussia, i-Committee ye-Foreign Affairs and the International Trade ye-Parliament yeZimbabwe siphelekezela umgcinisihlalo we-Parliamente yeZimbabwe uLubabule Mudenda. Okukhona ukuthi sizelapha ngeRussia, si-invitwa iRussia ili-30th Duma, and okukhona ukuthi silama-programs amaningi ayehlukeneyo esiwenzayo.
Lingathi linxuselweni khona ngapho?
Okusemqoka esinxuselweni ukuthi ikuqinisa nje ubudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe leRussia ezigabeni zebusiness, ezigabeni zokuvakatshelana kuma-sectors nje wonke awe-economy akhona. Siyananzelela ukuthi ngapha lakho bayenza ile-mining enhle, lathi ngale-mining kulezi ndaba zabo-tourism, kulezi ndaba ze-agriculture lapha ba-manufacture i-fertilizer ene. Kanti-ke nje okunye okusemqoka ukuthi sike saba lethuba sivakatshela ilimi museum yabo okutshengisa khona ili heritage yabo ukuthi vele basuke ngapi okuchaza obala ukuthi bangobani bangapi bakhangeleleni okuhle ngemuseum yabo esikubonile ukuthi ilimbali yabo igcinakele isegcekene ulumuntu wonke ongumrashenu ulelungelo lokuthi ayibone abekwazi lezinto zabo ezitholakala ngemgodini ezifanana labo golide bo diamond la wonke nje amanye amajwe kugciniwe ngemuseum yabo kuyabonwa ngumuntu wonke ukuthi hayi ilinotho yethu njengelizwe laseRussia yikho lokho esihlako kuyingqobe ikakhulu kithi eZimbabwe lathi ukuthi sivuselele into ezinjalo sibe le museum eziza showcase izinto zonke ezitholakalayo eZimbabwe kungabi yimfihlo kube into eobala ngemuntu wonke nje kodwa lokho esikhubeka ngohambo lwethu sisenza ama program awehlukene sla kodwa isiqoqocela phezulu kwakho wonke ngokuqinisa obudlelwano beZimbabwe leRussia
lifike nini khona ngapho eRussia njalo likhangelela ukubuyela nini eZimbabwe
sifike lapha ngesonto sikhangelela ukuthi sibe lapha kuze kufike uLwesihlanu sibe sesiqala uhambo lokubuyela ekhaya silethemba ukuthi nxa sesisethula ireport yalokho esiwenzileyo silapha ngeRussia kuza sincedisa njengelizwe lathi ukuthi sifunde okubilo okuthathu sikwenze okunye kunazelelayo ukuthi amadolobho abo especially ngeMoscow khona pa ukleani awusoze wabona iphepha awusoze waboni ini bangabantu abagcinayo kuhlanzekile ilindawo abakizo lemithetho yabo imayelana ngokuhlanzeka iqinile okwamandla ukuthi gakula umuntu ongawephula
lihambe libangaki khona ngapha
silapha nje ama MP sibane besihamba lo chairman wethu Lushamu siphelekezela ule speaker of parliament le staff nje esilaso esihambisana laso kodwa hayi so far so good siyafunda okuningi sizathi lati sesibuya ekhaya sibonisane ngakho
lo ke ngumnumzana Godfrey Dube ilunga lebandla leCCC emela iwange West edalele parliament ube khuluma icingweni le studio 7 eseMoscow kwele Russia Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi lisungula ngokusemthethweni lamuhla ekuseni ugwalo olumumethe imicijo eyisikhombisa echasisa indlela okufanele imithetho yokhetho ihlelwe ngayo olulesihloko esithi Prepare Pre-Election Pact on Electoral Reforms ngenjongo yokuthi kungaphikiswana ngempumela yokhetho kumbe indlela oluqutshwa ngayo njengenhlala yenza lokhu kuvezwe ngunkosikazi Ellen Chirie Denga isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kuleli bandla yena othi banxuse amalunga edalela eParliamente awekhansili inhlanganiso ezizimeleyo abamela amanye amazwe eZimbabwe kanye lenhlanganiso zikahulumende ezigoqela iZimbabwe Electoral Commission, National Peace and Reconciliation Commission, le National Gender Commission. Asizweni unkosikazi Shirie Denga echasisa ngalolu daba kungqoqo ayiqhube lo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Ngathi nje entweni ezisikhombisa zona lezi esikhuluma ngazo yizinto ezikhangela lo ngokuthi ukuvota ilungelo lomuntu lokuvota sikhangela ukuthi kulenhlanganiso ezithize ezilaba ezabantu abehluli abangenelisiyo ukuvota nxa sikhangela njalo abanye kwamanye amazwe abakudiaspora sikhangela laba abasebemajele ukuthi abantu abasemajele behluleka abanathuba lokuyavota sikhangele labanye ababesingathi abagogekileyo abanye labanye ababesesibhedlela ngelanga lokuvota ukuthi abasoze benelisa okunye ukukhangela okokuthi ukhetho luzahanjiswa njani ukuthi njengokuthi esingathi electoral environment ukulwisana ukuthi into ze-violence ukuthi umuntu engasuthisekanga ngokhetho kuyamele kulungisiswe njani uyahambe siyahambe ekhothe siyakhuluma njalo lokuthi uhamba lokho esithi ngama-grievance handling procedures njalo sikhangele into yadike yahlupha kumthetho ezedluleyo udaba lokuthi impumela yokhetho ihanjiswa njani ekusukela ekubaleni kwamavoti kuze kuye announce kusiyakhulunyiswa ukuthi ngubani owinile njalo ninjani njalo nokuthi amavoti asuka njani ku-polling station aze efika ku-National Command Center lapha kumele announce khona ikakhulu nxa sikhangela abo-president sibona ukuthi bekunokunye ade kungahambi kuhle khonapho ngamafitshane phakathi kwezinto eziyisikhombisa angikhulumanga zonke ziningi.
Kungabe kuzimpawu ezintsha lezi yini kumbe lezi yane lalivele lixoxe ngazo seliziqoqile nje ukuthi zibe kulolu gwalo lizaliqhubela abantu yini ukuthi belubale?
Senze ama-copies athize sizaqhubela abantu sibanike abantu bebale ngoba thina inhloso yethu nxa ukhangela ivindalaka sibanxusileyo ngabantu abamqoka nxa kukhangela iindaba zoguqila imithetho zekhetho yiwo abantu thi nxa sokukhulunywa ngendaba yama-electoral reforms sizahlala labo ndawonye sibonisana lokho esingathi ngama-negotiations sinegotiate ukuthi ukhetho lethu luhambe njani nxa sikhangelana ngodaba lokhetho constitution ukufaka mgceke ilama provisions amahle kakhulu not just eZimbabwe kuphela but amaZulu-Africa jikelele okokuthi ngabe iconstitution yethu iyalandelwa ngabe akula kukhonona ukuthize so thina njengebandla sikhangela ukuthi constitution ilungile kakhulu kodwa nje umthetho okhayindane ngozokhetho i-electoral ethi kulokunye okungahambiyo kuhle njalo akuhambelani lalokho khona kwe-constitution lokho esingathi alignment of the electoral act yethu ku-constitution so thina ugwalo lethu lolu asonto ezintsha kakhulu but yizinto esizibonayo esihlangane lazo kwintetho ezidlulileyo njalo lokuthi nasikhangela ukhetho luka-2018 kulama-observer missions ababevela ku-SADC African Union European Union bathe bebona ukuthi ukhetho luka-2018 lwahanjiswa njani basibeyafaka ama-recommendations abo ukuthi nxa ukhetho luzayo ilizwe leZimbabwe kumele lungisise izinto ezithize so sikhangela ukuthi one imithetho leyi eminye yangikhona nje inengi kakhona ikhangela thiwa kulokhu esingathi ngama-administrative reforms okokuthi ukusebenza kwezekhi yikho kumele kuguqulwe asomthetho omutsha but ukuthi kuguqulwe ukusebenza kwezekhi ukuze kuhambelane lalokhu okuku-constitution sesizabona njalo ukuthi kule minye imithetho esingathi ngama-legislative reforms okuthi kusalela ukuthi abantu ama-MPs ethu asephalamende bonke kumele behlale phansi befake imithetho yokhetho ukuze kuhambelane lalokho okuseku-constitution and then kube lalokho esingathi ngama-political reforms lokho okukhangela nje i-environment zakhathesi kulokukhonona okuthize ukuthi emakhaya abantu bayancindezela isikafu kulokwethu sela sikwezinye indawo kulokukhonona ngendlela okusebenza kwezinduna kumbe osabhuku ekwethuseleni abantu njalo kube le ndaba lelo ukuthi kuthiwa ama-assisted voters abantu bayafosa ukuthi bethi bona bakwanisa ukubala khona bezancedisa ukuvota loko umuntu ade befuna ukumkhetha begcine bengamkhethanga kumbe even sikhala kakhulu ngendaba ye-code of conduct ukuthi abamaphephandaba indlela abasebenza ngayo yindlela efaneleyo ekhangele elandela amalungelo.
Lo-ke ngunkosikazi Ellen Shiriyelenga isiphathamandla esibona ngokuqutshwa kwinhlelo zokhetho kumandla le-CCC ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Zikhathazeke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngohlelo logatsha lwezemisebenzi oluqutshwa leziphathamandla zogatsha olubona ngokungangeni kwabantu ngokungena kwabantu elizweni abaphakathi kohlelo lokungena behlolisisa abasebenza ezitolo lendaweni zokudlela lapho okusebenza khona abeZimbabwe abanengi. Uthuso Khumalo siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko othunyelwe iStudio 7 isikhulume sogatsha lwezisebenzi uMnumzana Meshack Magakwe uthi emalangeni akuqala lolu hlelo sebenelise kubopha izisebenzi zakwamanye amazwe ebesebenza kulezi ndawo zingelancwadi esemthethweni. uthi babophe njalo labaqatshi besethu somlando uqatsha abangalancwadi zokubaselizweni. Umnumzana Magakwe uthi uhlelo lwabo lolu akusilo lokuzingela abantu bokuza kodwa ngolokubamba ngamandla amankampani ukuthi alandele imithetho yokuqatshwa lokusebenza kwabantu. Sekulesikhathi kule nkuthazo yokuthi lolu gatsha lungene ezitolo ezithengisa ukudla lempahla luhlole ukuthi abakwamanye amazwe abagcwele kulezi ndawo balawo yini imvumo yokuba selizweni. Isebenzi zeZimbabwe zithi ukungena kweziphathamandla zemngcele kulolu hlelo kutsho khona ukuthi kuzingelwa izisebenzi ezivela kwamanye amazwe ikakhulu izalwane zeZimbabwe okuyizo ezinenge kulezi ndawo. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, ukuthaza ukuthi kuhlonitshwe amalungelo alabo abangatholakala besebenza ngokungekho emthethweni.
Ma betholwa kumele bangakhahlanyezwa ngenxa yokuthi abaka-renew ngoba kune-extension. Abanye abantu abaningi basazama uku-renew kodwa lokho akusho ukuthi kumele kube ukuthi seku-expire.
Umnumzana Amir Sheikh, omunye wenkokheli zezalwane zaseSomalia le-Ethiopia, uthi iningi labo abalezitolo ezihlolwayo lezi uthi okubakhathaza kakhulu ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe ziyahlukunyezwa nxa kuzohlolwa amabhizimusi abo.
These raids are carried out in the most undignified manner. Our members have experienced intimidation, harassment, interference on their businesses, extortion.
Utosomabhizimusi bakwamanye amazwe laba baphathwa njengezichaka nxa kusenziwa inhlolisiso ezifana lalezi. Abanye bahlukunyezwa bebotshwa mahlana kusenzelwa ukuthi bakhiphe imali yesifumbathiso. Kodwa umgcini hlalo wenhlanganiso ye-Operation Dudula eGauteng umnumzana Siphiwe Shabangu uthi bemukela ngezandla zombili ukuhlolwa kwamankampani lokhu.
So siyakhalalisela lokho kodwa sifuna bayenze more, babadiphothe labantu bababuyisele emakhantrini wabo, bangababophi nje ukuthi bayenzele emehlweni ethu and then singaboni ama-results ukuthi bayahamba labantu.
Sekulesikhathi kumemetheka inkuthazo yokuthi ugatsha lwezisebenzi lwethekelele lezindawo ukubona ukuthi abakwamanye amazwe abasebenza kuzo baselizweni ngokusemthethweni yini. Uhlelo lugatsha lwezisebenzi lolu luza ngesikhathi lapho amapholisa labo gatsha lwendaba zasekhaya labo sebeqinisa isandla kulihlelo zokwenqabela ukuthi abantu babeselizweni ngokungekho emthethweni. Mele Studio 7, Johannesburg, Wele, South Africa, ngingutuso Khumalo.
Ukwa manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi amatitshala asekhuthazwe ukuthi aphume lemfundiso elolonga izifundi ukuthi zisungule amabhizimusi, hathi ukuphomba ukupha abafundi ulwazi olubenza babe ngabahlala bedinga imisebenzi. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi amalunga edale le-Parliament asekhuthaze umabhalane waleli dale umnumzana Kennedy Chokuda ukuthi achiye umsebenzi kulandela udaba lokuthengiselwa kwaleli dale ama-laptop abiza US$9,000 ngayinye. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ninjani bakwamthwakazi, ninjani bakwamthwakazi? Hayi, siyabonga kithi uphila, sibonga ukuphila mpela kini. Angithandi njalo uba mude kakhulu. Bengicela kini-ke bakwamthwakazi ngalesi sikhathi sokuthi isikhathi esifikile sokubana nikhethe phela. Sizofika isikhathi sika-2023 sokuthi likhethe ukuthi liyakufisa na ukuthi liphile le mpilo eseliphile for the past 40-something years. Kambe shuwa kuqiniseka okunganani ukuthi sibili ukhona umuntu ongalambona othi yena nxa enganika umnanga for 5 years. kumbe sithi i-one term kukhona utshintshe ehlileke nge-40 something years kuyini elifuna ukukuthesta futhi kuye for those years nezamayeza amancane nalawo kuyini elikufunayo ha njani kathi politiki yasekhaya kwenzenjani kani kuthongobani obusebantwini uzanyiwe phela umuntu for 40 something years ukhumbule phela mna kazake angabi sesikhundleni kazake angabi semsebenzini kazake angabi kwi-influential position ubevele ehlale beka lokhu nalokuhana njengomuntu adephele ubephethe noma umgabe khona sikusuka 1980 bevele phele kuze kube namhlanje lokhu ephele kuyini angakutshintsha namhlanje okumahluko lalokho wasekwenze nge-40 something years ngaphandle kokuntshontsha nje kuphela yikho kungani kuyadingeka wakithi alike ndivuke mani abantu abaphaphami abantu phaphamani sibili phaphamani ini and into leli inikezwa ngabo mnangako yikudla kwe-government i-government is not zanupiyo i-government ngabantu ine-proper channel ku-government kuyakhethwa abantu yebo ilidwa ye-ruling party eyabikhethiwe kodwa kukhethwa abantu abazimele abama-churchi civic organizations into ezikanjalo bangene ku-government so nxa sesikhuma i-government akula le nto ayiphambili ngebandera whatever lokho kuyizodana kwabo kubolulela lokho esikuzwayo i-government into yabantu ehlanganisa abantu engakhiwe ukuthi kulo swani bani wayiphi iphathi lo so i-government yinto eyabantu hhayi eyomuntu okuthiwa sokuzathiwa phambi iwathiwa isilogana kathesi siyakubona ama-chief izinduna sezisiyachayisha izilogana bathembiseni bona laba iy'nduna zabo lezi ukuthi khona ma kuyathatha umbuso omunye kuyatshintshwa konke lokho kutho ukuthi izinduna lezi esilazwa sizovela iy'nduna ezemdabu kahle kahle izinduna lezi kumele zixotshwe zonke lezi zihambe futhi after lo mbuso wabo lo abahlali bekwazi khuluma nje kumele bebekwazi ukhona induna sizifuni after umbuso omutsha abantu sebekhululekile kumele hambi qala phansi uduna lo ngoba kule nto ewrong izinto nalezi
hayi uStudio 7 ninjani lapho bantu bakithi hayi ukhuluma noPrince lana yabo so bengithi ngembuzi lana kulaba bantu laba abasathandelana nezanu ukuthi kathi laba bantu laba pika kanje abantu bebebhizi belandelana nezanu kalaba bantu laba baright kodwa emakhanda beze bebamba umhlangano impela umuntu edilandela izanu ehlupheka la engenamix engelalani engelani hayi ngithembuzi mina Studio 7 labantu kahlahle bafuna ukuphalaziswa ngani yazi ngani mhlawumbe kwenzeka kufunela impela imichemo yezilwane zonke uzokufakela eBluestone bephalazise izizweni zibaphalazise ha badliswane laba bantu labo ulilima khona lapha enduneni yeni nale lokhu litshela amanga la
ye amatshono umthwakazi omuhle lwe-Studio 7 omuhle litshona njani kodwa abasakazi bethu esibathandayo mina bengicela ukudlulisa lo myalezo nje kwi-government eZimbabwe ukuthi ma uligembula igemu kayidlalwa kanjalo igemu kayidlalwa kanjalo ma ifuna ukubuyela egemini akaqale axolise ngalento abayenza laba belungu ababekhona eZimbabwe bebathathela izinto zabo abanye babo bebabulala laba abaxotshwayo laba babaleka bachiza izinto zabo bakhona ngale kuAmerica baxoxa labo nalabo bantu akade beyocelwa kubusizo ukuthi ngababuye bazoyinvesta eZimbabwe akula muntu ongamthathela izinto zakhe ukuze kusasa futhi ubusuzomncenga ukuthi kabuye le yinye imali futhi abuye azoyinvesta khonapho wamtshontshela khona into zakhe waye ungaqala umnikeze lokho kwakudala uthi hayi nanzi izinto zakho lezane ngangizithe usungaqala ke ubuye futhi uzoyinvesta kakutsha usumnikezile leziyana izinto zakhe zakudala for free so ma uligembula zama ukuvula ingqondo uvula amehlo ubone ukuthi imistake yakho ikuphi ayikho nto ezaphumelela eZimbabwe ngaphandle kokuthi baxolise kuphela
salubonani kuStudio 7 igama nguvela bahleke Ncube ekhaya kusestitching lapha mina ngizakhuluma ngamabandla wonke nje akhangasela ama-election amabandla lawa ungani sephumile endleleni alahleka mbijana ngoba amabandla lawa nxa esenza amarali abo asibezwa bekhuluma ukuthi bazasenzelani singabavotela instead sibezwa bekhuluma bekhethisana bona woda bekhuluma likhuluma ngelinye elinye lalo likhuluma ngelinye bethethisana instead ukuthi bona bekhuluma umuntu ekhuluma ngokwakho ozakwenza ngangena embusweni ethi hayi mina ngangena embusweni kuzabele free education ngizalenzela imigwaqo ngizayakha izikolo isikolo nizagebhela imigodi nizayenza ama-price control isinkwa sibe yi-50 cents. Konke lokhu asikuze emarali nawo sizwe izinhlamba kuphela. Hayi manje angazi ukuthi why sebelahlekile endleleni. Lo manje sizabavotela, uyabuvotela umuntu ongakwazi ukuthi uzakwenzelani noma engawina. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani kwistudio 7, ngabe livuka njani izo zonke indawo qale kukingelela ababali bethu benyuzi zestudio 7. Ngithi hayi mina ngiyajabula kakhulu ngokuzibala kwenu. Ngiyabonga sibili, ngiyabonga sibili. Okwami engikucelayo ngomusa kaNkulunkulu ngokuthi asiyekeleni ukukhuluma abantu ngamagama abantu, siyenze sikwaziyo kuphela thina ukuthi sivotela bani. Umuntu lo muntu i-secret yakho uyazavela wena wedwa. Singathethisani, singaqamba amagama abantu. Labo kwabo gawule labo abakhuluma into zabo ezingelancedo labo asibayekeleni kwenjalo. Lingabi le ndaba labo bazabonwa nguNkulunkulu. UNkulunkulu ukhangele ukukhala kweZimbabwe. Isizafika ke emaphethelweni ukuthi uNkulunkulu eyibusise. Ngiyabonga okhulumayo ngumzungayiduke ngingelela umama namemori lapho eshabulanyana ithi kunjani salukazi sakonyana. Ngiyabonga.
Linjani, 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 linjani kwa studio 7 igama ngu-MK Mvelupane eshabulanyana. Bengicela nje uPaula maqondana lalokho okuthiwa kufuna ukwenziwa nguhulumende we-ZANU PF ukuthi funa abantu abangaphandle kwelizwe ba-investe ukuthi kanti behlulwa yini ukuthi banikeze abantu ilungelo labo lokuvota kuqala i-diaspora vote ngaphambi kokuthi bakhulume ngokwenza i-investment lama-diasporians. Waye benganikeza abantu ilungelo lokuvota kuqala. Sela lisitshelele bona ukuthi sifuna ukuvota kuqala, funa i-diaspora vote ngaphambi kokuthi besitshele ku-investa kulesi scheme sabo leso sebesiqalile. Asibefuna ukusenza futhi ukutshontshela abantu imali zabo. Sebeqedile ngabantu abaselizweni ukudlala ngabo, sebefuna ukuzodlala ngabantu bangaphandle kwelizwe. Khathela abantu be-ZANU PF, funa i-diaspora vote first okuqala ngaphambi kokuthi besitshele ngesikemu sabo leso sebesiqalile. Asibefuna ukusiqala. Ngiyabonga msakazi.
Siyabonga ke balaleli. Yiwo ke amazwi enu elisithumele nge-WhatsApp. Okwezemelika, izulu lesiphepho uHurricane Ian liwohluke esigabeni seFlorida izolo emini lilomoya ovunguza ukwedlula amakhilomitha amakhulu amabili 285 ngahola linye okukhuphule izakhiwo imota zajikelwa kachana. Abogatsha lwezemikhathi bazise ukuba izulu lomoya lo liyingozi kakhulu okokuthi uzulu kumele adinge lapho angacatsha khona. Sixoxe lo mnumzana Tim Moringai isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Izulu leli eselidabule iFlorida uyiHurricane Ian ngibone mina namhlanje isibhadlaze amatown anjengeTampa, Sarasota, lamanye khona ngalo St. Petersburg eFlorida aduzane kolwandle. Ngibone kuthiwa ama waves angkhona or amanzi sefika kuma 15 foot mbeni singathi 3 stories or 2 building stories. So ukungathiwa izadabula izindlu eziningi, ama-building amaningi, amabhizimisi amaningi. Ngibone izimoto eziningi sezihambiswa ngamanzi all over the place kungela emergency services. Sibone ama-firefighter labantu abancedisayo izibhedlela beku-standby, but labo abakwanisi ukuyothatha abantu okwaka-test ngoba lokhe isabhidliza i-hurricane lay Ian until Saturday or ngensonto.
Manje nxa ukhangele ukwenzakalayo ungathi uhulumende welemelika uyaphathisa kuhle na labo abawelwe ingozi yezulu lona leli.
So mina mbona i-American government imbono mongameli welizwe umnumzana Biden sekhulume ukuthi iFEMA izahamba yencedisa abantu bonke bona labo. Siyakwazi ukuthi iFEMA, i-Federal Agency for Emergency Action, izabanika banika izimali ukuthi bakwanise ukuyakha izindlu zabo kutsha. But okathesi sibona ukuthi amanzi lawo hayi ngamanga kuhle. Abaka report ukuthi kulabantu abafileyo mbeni balimeleyo ngoba bebele enough warning ukuthi ihurricane ile ibiza yenza idamage engaka. So abantu abaseleyo khona ngale I think is amapolisa lamasocha le emergency workers and gathesi amagetsi kuthiwa kaseko for 1.5 million people so sebesebenzisa ama generator hayi ngiyakwazi ukuthi America in all disasters bancedisa abantu bonke jikelele lama insurance companies ngiyabonga
hayi lati siyabonga mnumzana Tim Mringai osidubela ke uhlelo lothula lamhlanje igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.